So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwaka zomu hle olamukela emoyeni ngomvulo mhla ka 7 kumpalakazi 2020 ngontungamile nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
ayiso namba encane ekufeni kwabantu into etusayo
kulabantu abalikhulu lanye ababanjwe umkhuhlane wecoronavirus izolo inengi labo kungabe emathebeleleni South.
Njenga BVTA asikukhuthaza ukuthi abantu bathenge ama certificates angekho emthethweni.
Abaphila ngokuzisebenza bathi uhulumende kumele ehlise imbadalo yokuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19 ukuze labo abafuna ukuphuma elizweni bengathengi izetifiketi zokuzibazela esezigcwele eziveza ukuthi kabalawo lomkhuhlane. IZCTU ithi ukuvulwa kwemingcele kuzaphathisa kakhulu izimuli ebesezithwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abalikhulu lanye 101 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo. Isigaba seMathebeleleni South yiso esibe labantu abanengi abangu-58 silandelwa lidolobho lakoBulawayo elibe labantu abangu-29. Kulaba isishiyagalolunye njalo abeMashonaland East, ababili beMidlands kanye labathathu beMathebeleland North. Ugatsha lwezempilakahle luthi phakathi kwabantu laba abangamatshumi amane lasithupha 46 batholele umkhuhlane eZimbabwe, kuthi abangamatshumi amahlanu lanhlanu bavelelawo kwele South Africa. Kulaba ngamatshumi amathathu lasithupha 36 njalo abafunyanwe sebepholile. Asebebanjwe lomkhuhlane selokhu aqhamukayo eZimbabwe sebekhwele baya ku 10,780, kuthi asebepholile sebengu 8,880. Abalokhe begula sebengu 1,547. IBulawayo yiyo elokhe ihamba phambili ngabanengi abangu 573, ilandelwa iMathebeleleni South ngabantu abangu 259. IHarare ikuzinga lesithathu ngabantu abangu 210, ilandelwa iMashonaland West yona elabantu abangu 156. Abantu asebebhubhile balokhe bengamakhulu phose amathathu 291 ngoba izolo akekho otshonileyo. Kodwa kusehlakalo esitshiye abanengi bekhuza umhlola ngomgqibelo kubhubhe abantu abalitshumi njalo abayisishiyagalolunye babo bebengabe Harare. Leli dolobho bese lilenyanga phose ezimbili lingelamuntu obulawe yi-COVID-19. Sixoxelo meli we-South Atton edale lephalamende umnumzana Peter Moyo.
Hayi, lokhu kuyesabisa sibili. Mbona ngathi umkhuhlwane lowo uhulumende kakwazi ukuthi khona athini ngalowo mkhuhlwane. Imbona ngathi kumbe nxa bengakhuluma labanye abantu abawelwa ngulo mkhuhlwane ukuthi khona babone ukuthi khona bona bakunqabela njani. Ngoba kathesi kuyesabisa kakhulu abantu bayafa sibili bebulawa ngalowo mkhuhlwane. So hayi, inamba yangikhona inkulu kakhulu, sikhangela khona apha eHarare ukuthi khona hheyi abantu laba abafa ngelanga 1 into esiyethusayo kakhulu.
Ve so kule nyanga phose ezimbili kungela muntu o ubulawe ilomkhuhlane eHarare kodwa sesibona dukuduku ngosuku olulodwa kubhubhe abantu abayisishiya kalolunye ungathini kahle kahle ngalokho
ye hayi kwesabisa kakhulu ngoba nxa sikhangela inambene le yena le ayiso namba encane ekufeni kwabantu into etusayo ikuthi abantu nje abaseZimbabwe abawuthathi serious lo mkhuhlwane kangiboni ngoba ungakhangela abantu indlela abahamba ngazo ababuthana ngazo into esabisayo kakhulu
bakhona yini khona ngapho eHarare abaloke besala ukuthi umkhuhlane lo ukhona njalo nxa bekhona kuyini ongabaxwayisa ngakho abantu abanjani
abantu kabalandeli ngitsho vele abalandi abalakho yabona abantu begcwele even emabhasini emabhawa bayazikhulumela abantu ukuthi akula into engabulaliyo umuntu oyabe engazange akaboni abantu besifa ngalo mkhuhlwane so khonapha siphila nje ngentando kaNkulunkulu ngabe ayisiko konoko shuwa siyaphela la into engaxwayisa ngayo izakamizi ukuthi khona kabalalele okuthiwa nguhulumende ama-sanitizers la kabasebenzisi kabageze izandla kabavale imilomo lamamazi balandele sibili khonokho okukhulunywayo umkhuhlwane lo ukhona sibili abantu babona ngathi kumbe ngamanga angazi ukuthi isibindi sonezoba sitata ngapi shuwa umuntu angamelela ukuthi khona ngitshaye ngamapolisa kumbe ngitshaye ngamasosha ukuthi khona ngigcine impilo yami kulokuthi umuntu azigcinele yena ngokwakhe uyabona abantu bekuyasaba lokho besidriver nalezi mota uyaswela ukuthi kanti bavela ngaphi ngezikhathi zonezo ama-two ekuseni babevela ngaphi so hhayi ngicela nje abantu lisilalele ukuva umkhuhlane ukhona sibili lokhu
umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edale lephalamende kusenjalo inhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association isikhuthaze uhulumende ukuthi ehlise imali ebhadalwa ngabantu nxa behlolwa iCOVID-19 ukuze bathole izetifiketi njengobufakazi bokuthi kabalawo lomkhuhlane nxa befuna ukuphuma elizweni ukuhlolwa komuntu oyedwa kubiza i-$60 okuyimali engeneliswa ngabanengi. Linhlanganiso ithi ukudula lokhu yikho okubangela ukuthi abantu bathenge izetifiketi zamanga ngemali ephansi. Esisodwa sibikwa sibiza amadola kwele Melika angamachumi amabili kuphela $20. Ngempela sonto kubotshwe abantu ababili ngemva kokutholakala belezetifiketi zokuzibazela ezedlula $300. Kunakanelwa ukuthi bebezithengisela labo abafuna ukucapha imingcele besiya emazweni afana leBotswana kanye leSouth Africa. Isiphathamandla seBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu uthi lokhu kufaka impilo zabantu engozini enkulu. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele ehlise imbadalo ukuze abantu abanengi bahlolwe ngendlela eqondileyo athi ukuthenga izetifiketi zokuzibazela.
Sikuzwile ukuthi asegcwele ama-certificates angekho emthethweni awokuzibazela. Ngakho njenge-BVTA asikukhuthazi ukuthi abantu bathenge ama-certificates angekho emthethweni. Ngoba kulusuka kube lohlupho lokuthi uzasuka ekhaya usiya eGoli kumbe usuka eGoli usiza ekhaya. Kodwa usuthola ukuthi uhambo lwakho luzaqhamuka endleleni. Ngoba nxa usubanjiwe eborder laphana kuzadala ukuthi utholakale usujikijelwa enkantolo kumbe uhambo lwakho lungasayiphambili ngenxa yesithupha esingekho emthethweni. Lokho sikubona kuyinto embi kakhulu. Kodwa ke indaba edala ukuthi abantu babaze izithupha lezi yindaba yendleko. I-cost ye-COVID-19 clearance certificate iphezulu kakhulu. sitike okubangela ukuthi inhlanganiso eziningi labantu baze bagcina sebedinga ukuthi babaze lezi zithupha ikubana intengo ebekwe yilaba bezempila kahle iphezulu kakhulu. Ngakho sicela uhulumende ukukhangelisise sibili ngokuqhakathekileyo ukuthi ehlise intengo yokuthola lesi sithupha. Bakhangele kakusha indleko ze-COVID-19 certificate. Iphezulu kakhulu, i-$60 kayisiyo mali encane. Sicela ukuthi uhulumende ayikhangele kakusha le mali ayehlise ukwenzela ukuthi yeneliswe ngabaningi. Njalo sicela ukuthi uhulumende decentralize i-issuance of those certificates ukwenzela ukuthi ema-clinics la kuzibhedlela njama-hospitals wonke yenelise ukuzuzakala i-COVID-19 clearance certificate ngentengo engaphansi kule $60.
Kathesi zitholakala ngapi i-certificate lezi?
Ungathi uyabuza abanenkomo uzezwa bekulayela ama-private laboratories kumbe ama-private hospitals kuphela nje zwi. Angikezwa ukuthi ungaya ekliniki kumbe ezibhedlela zikahulumende ezilentengo eyeneliswa nguzulu omningi jikelele. Abawaniki lawo ma-certificates. Ngakho i-decentralization le siyicelela ukuthi kakube kuma-local clinics every ward yenelise ukuthi ibe le-testing equipment yenelise ukukhipha isithupha esisemthethweni ngoba phela ingcwethi zempila kahle zikhona. Uhulumende kakwenze lokho akufacilitate ukuthi izithupha lezo zinikwe e-local level njalo intengo iye phansi ngoba xa kusiba ama-private labs kuba nzima kakhulu ukuthi abantu bonke bafinyelele ukuthola lezo zithupha.
Kona ukuvulwa kwemingcele likwamukele njani njengenhlanganiso?
Ukuvulwa kwamabhoda kulethe injabulo enkulu kakhulu kithi abaphila ngokuzisebenza informal sector ngoba zananzelela ukuthi impahla ezinenge esizithengisayo ziya importwa ikakhulu kwele South Africa lele Botswana. Kanti njalo ngaphandle kwebusiness edilikileyo sananzelela ukuthi abantu baqede phose umnyaka bengavakathi bengayegoli abasegoli bengeze ngapha. So lokho sikwamukele ngenjabulo enkulu kakhulu.
Umnumzana Alec Ndlovu ngoinhlanganiso emela abaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU yona ithi ukuvulwa kwemingcele kuzanceda kakhulu izimuli ezinengi ebese zithwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Sixoxelo nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Ukuvula kwemingcwele kumbe singathi ngama-borders ke kulethe ukujabula kwabathize njengoba nje silabantu abathize abaphila ngokuzincedisa sokusitsho ukuthi laba kade begwanisa nje ukuthi bezincedise ngokuphuma ngaphandle kwamazwe bethenga izinto bethengisa ngapha langale sebezavuselela ke impilo zabo, sebezaviselela ke amabhizimisi abo.
Ungathi kuzaletha nguquko bani kwezenotho?
Izinto ke ezisetshenziswayo ingxenye ke intengo ngokuya kwesikhathi kade sikhuphukile ngokungakuthi izinto beziswelakala ingxenye intengo layo iza kwehla ngokuya kwesikhathi ngokuthi phela sesizakwanisa ukuthi sibone izinto zivelela ngaphetsheya zingena ngapha labo abathengisa ngaphandle kade bevalile lapha sebezakwanisa ke producer ke ama products abo ekwanise ukuthi bephume lawo. Yikho engani sikhangelela kumbe siyathembisa ukuthi kuyathembisa ukuthi ingxenye yokuvula kwama border kumbe kumngcwele kuzaletha ke ububelo kumnotho wamazwe wonke nje akusadak njengoba nje khanya edlelana lezi hlobo sezizagwanisa ke ukuthi zihambelane lekuvakatsheleni kuyabalula ke ukuthi abantu bencedane abanye kade besehluleka ukuthi bangancedisa izihlobo njani njengoba bengakwanisi ke ukuthi becrosseke imngcele bebuya kuzihlobo zabo kumbe kumuli zabo.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi izulu lesikhukhula eline eVictoria Falls ngempela sonto lidale umonakalo ogoqela ukudilika kwemigwaqo. Inkundla yeZim Live ithi kulowesilisa obotshiweyo emaswingo esedeswa icala lokubulala umtshana wakhe qede wagiga ikhanda lakhe walipheka. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani kustudio 7 linjani. Uyazi kule nto emangazayo ekhaya lapha elizweni lakithi. Ngilabazayo bami basebenza lebo Harare wathi waphezulu le. Bangitshela ukuthi ngale kusebenza kakhulu idola lase-America. Ngilabantwana ngapha ePlumtree eMathebeleland bangitshela ukuthi kusebenza kakhulu iRandi. Yilizwe bani? Umbuzo wami uthi yilizwe bani elisebenzisa imali zakwamanye amazwe futhi ngokuhlukana bangaveli bethathe imali eyodwa. Ngabe sebenzisa iRandi basebenzisa iRandi. Ngabe sebenzisa idola basebenzisa idola ilizwe lonke. Hayi ukuthi ngapha yidola ngapha iRandi iyangethusa lento ngithi ke lami ngike ngiyifake lami ku Studio 7 ukuthi bezwe isimanga esimangazayo.
Livuka njani namachono konke nje basakazi labalaleli. Okuqala mbonge kakhulu iStudio 7 bakithi esiphindaba ezimnengi esingake sizazi ukuthi singabe singazithola ngapi. EZimbabwe, eSouth Africa, Botswana, eAmerica khona lapho kulabantu bakithi khona zonke indaba siyazithola. Kungayisiso Studio 7 futhi angikwazi ukuthi ngabe sizwa ngobani okunye okuseZimbabwe okwenzakala eZimbabwe okuyabe kungasuke sikuzwe but sigcina sikuzwile ngenxa yaso iStudio 7. Bakithi siyabonga kakhulu, liqhubekele njalo lingami shiwa liyasinceda ngoba ukuzwa inews zezinto ezenzakalayo kuqakathekile. Oh, kuqakatheke kakhulu. Beze sithi kuTrump bakithi uTrump kavume shiwa ukuthi wanqotshwa. Njoba amagqwetha eAmerica engabantu amajustri abakhuluma amaqiniso afanda ama-Afrika ukuthi ayasupport njobe ekhuluma akulanto ezaphinde itshintshe. Kavume nje ukuthi uBiden engene esihlalweni kuphela ukube kukhulunywa khonokho akudingayo. Udinga ukuthi abantu bebesolana abalandela yena bebesola abanye abantu akufunakali. Ngiyabonga uMageza.
Studio 7 lakubalaleli ngilokudana kakhulu ukukhangela ngenkulumo ebikhulunywa nguSlayigwana okukhangele ngezokhetho eParliament ukuthi khona akusoze kube nama-by-elections umnyaka wonke wa-next year ngoba ilizwe leli alilamali. Kakusiloqiniso leli, vele kusiyathathwa yona i-decision ye-Supreme Court. Kwakuvele kukhangelela ukuthi kuzahamba njani nxa vele basebevele sebethetheliyana decision yokuthi khona banike amandla wonke emuntwini olephathi engela ubukhokheli obukhona ePhalamende ukuthi bamqhubele iphathi elabantu abangaka. Angithi vele kwakuyinjongo yakhona ukuthi khona vele sikhangele ukuthi i-decision ye-Supreme Court yayivele ikhangele ukuthi ikhiphe bonke abantu abakhethwe ngabantu bemele abantu ePhalamende ukuze kubuyiswe abantu abangakhethwanga ngabantu kuthiwa ngabe proportional representation. Abale phathi engakhethwanga ngabantu bazofakwa ePhalamende kutwe hibo asebe mela bantu. Ema kansilini, kukicho ma kansili, aketwe nga bantu, kufako ma kansili, abantu abaza kangela ma kansili, ezindaweni, abaza kangela ma dorobu, aba asebe nga bepate chile. Kiniso nilo kutu kwena, asilo kiniso nilo kutu akula mali. Kiniso nilo kutu izanu, ivele, ekufunayo, ikuti ibuse labo na lawa bantu asebe kuisiwe, abe pati enga siyo, ebantu ini, enga siya bantu, kumbe, enga ketonga nga bantu. Kiniso ikuti izanu, ifunu kubusa, lotoko zani kupela. Kungala MTC Alliance. MTC Alliance mwaisi pumile, hiyo vele injongo, izanu kukipia MTC Alliance kuparlamenti la kuma kansili.
Ngiyabingelela abasakazi abahle kuStudio 7. Sibonga umsebenzi omuhle owenzayo. Mina kwami nje ngithi ngu-Alec okhulumayo. Ngithi uDonald Trump akavume ukuthi unqotiwe uze ilizwe liqhubekele phambili. Ayekele lo okhethwe ngabantu enze umsebenzi wakhe laye. Enelise lapha enelisa khona ehleka lapha ehleka khona. Ngoba kunjalo kusinwa kudedelwana. So uma isikhathi sase sidlulile, sidlulile. Yekela abanye baqhubeke, baqhuba umsebenzi. Yikho nje umela kwenze. Engabe nguntando wayiphikiswa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ugatsha lomanyana we-United Nations olubona ngendaba seziphepheli luthi aluvumelani lohlelo lukahulumende wakwele Bangladesh olokususa iziphepheli zohlobo lwe-Rohingya kulelo lizwe zisiyahlaliswa esihlengeni se-Bay of Bengal. Kule nhlanganiso ezimeleyo esisungule uhlelo lokufundisa abesifazana bemaphandleni kwele Senegal indlela zokulondoloza imvelo ukuze kuqedwe udubo lokuganyulwa mahlayana kwezihlahla, abantu bedinga inkuni. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Igqwetha likamongameli Donald Trump umnumzana Rudy Giuliani usebanjwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Loba enkundleni ye-Twitter izolo, uTrump uncome uGiuliani esithi usebenza nzima kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho olusanda kwedlula lapho anqotsha khona ngumnumzana Joe Biden. Umongameli Trump uthe leyo mizamo izaqhubeka. Uphinde wafisela uGiuliani ukuphola okuphuthumayo. Umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka ngendlela ethusayo eMelika kulezinsuku, njalo phakathi kwamalanga ayisithupha edluleyo kulabantu abedlula isigidi 1 million abafunyanwe belawo. Ngelanga khona kufa abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000. Asebebanjelwa umkhuhlane selokhu waqhamukayo kuleli bafika phose isigidi ezilitshumi lanhlanu 14.7 million kuthi asebefile bona bangu 281,000. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Mnumzana Nkomo, okwenzakalayo ngomkhuhlane lo we-COVID kubuhlungu kakhulu. Kanti ke njengoba usisho ukuthi umnumzana uTrump ubike ukuthi igqotha lakhe lalo liwubambile lo mkhuhlane, lokhu kuyisibonelo ukuthi lo mkhuhlane kawulankunzimalanga. Akula muntu ongumaqhuzu xa kusiza kulo mkhuhlane, ungabamba noma ungubani. Ngakho abantu ngaso sonke isikhathi kufanele benze lokhu okufanele ukuthi bavimbele umkhuhlane lo ukuthi ubabambe.
Texas ikona ngapho thwala umkhuhlane lo usubhahile njalo sizwa kuthiwa abantu abaningi kabagqoki mamaski yebo kunjalo yini
liqiniso kakhulu ukuthi ngapha emhlubulweni weTexas mhlambe into esigabeni seTexas umkhuhlane lo usubhahile kakhulu kubamba abantu abaningi singathi iphecele ezinye isilungu ihotspot kodwa lokho kokuthi abantu kabagqoka amamaski ngapha kangubone kuliqiniso nje mhlawumbe kuyatholakala bakhona abantu abangagqoka amamaski bakhona abantu njalo abagqokayo kodwa angiboni ukuthi uze umkhuhlane lo umemetheke kangaka kwenziwe ukuthi abantu lapha eTexas kabagqoke amamaski angiboni ukuthi kunjalo ngabe kukhona imbangela kodwa angiboni ukuthi ngabe kuyimbangela ukuthi abantu base Texas kabagqoke amamaski ngoba abantu abalapha eTexas abahlukananga labantu abase Gwanda abase Johannesburg abase Cape Town abase London siyafana sonke imhlobo ehlukeneyo ngeke sikhombe abantu abalapha eTexas sithi kabagqoke amamaski
Bakhona abasola uTrump besithi kawuphathanga kuhle lomkhuhlane yikho umemetheke kakhulu. UBiden uyangena esikhundleni ngenyanga ezayo. Ubona kusiba lomahluko yini?
Umahluko ungaba khona. Njalo singakhuluma ngoTrump nxa sikhuluma ngomkhuhlane weCovid. Kodwa umnumzana uTrump kayusuye oyenza kumbe owaletha lomkhuhlane weCovid. Umuntu lomuntu ulomlando owenza konke lokho angakwenza ukuze avimbele lomkhuhlane kumbe ukuze ancedise ukuthi sike sibhule lomlilo weCovid. Akusomnumzana uTrump. Kufanele ukuthi abantu sazi ukuthi singakhombi umuntu oyedwa sithi lohlupho esigabeni bese sithi hayi ngumnumzana unkomo cha akunjalo lathi silomlando ufanele siwenze uBiden uyangena yebo ungene kule umkhuhlane lo wenzakalayo kubi sibili ulomlando ngibona kuzamanzima kuye ngoba uyaqala phansi uTrump kwenzakale lokhu yena evele esesikhundleni ube lemzamo ayenzayo njalo ngokubona kwami ngibona ngathi uzamile umnumzana uTrump singazi ukuthi umnumzana uBiden uzakwenza kanjani kodwa akufanelanga kube sengathi kulomncintiswano ukuthi Ngubani ozobangcono ngalomkhuhlane ngoba bonke kabazilutho ngalomkhuhlane bangabantu njengami lawo kaba sibo madokotela kodwa simfisela okuhle umnumzana uBiden
umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umoya wami umsisi K ehlabela ke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu ehamba lo awakhiwe lomzo 7 sikhangeleke ebezihamba phambili kulabantu abalikhulu lanye ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo kuleli iningi kungabe emathebeleleni south abaphila ngokuzisebenza bathi uhulumende kumele ehlise imbadalo yokuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19 ukuze labo abafuna ukuphuma elizweni bengathengi izetifiketi zokuzibazela esezigcwele eziveza ukuthi kabalawo lomkhuhlane. IZCTU ithi ukuvulwa kwemingcele kuzaphathisa kakhulu imuli ebesezithwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisa.